ikujayela njengoba nje kwakhiwe kusemazweni asibuyanga lokwakithi okwakithi siwuchile kusukela izindlu sizichile lengabe uyinotho okuncane wawulakho wakuchiya so nxa usulapha sokuyikho ukuthi sokufuze libambanisane lonkosikazi ikho-ke nxa kulabantwana sokusika ngokuthi khona omunye ungena sikhathi bani nxa omunye ungena ekuseni omunye ungena ntambama izopa seliyizopa ukuthi owekuseni laye ntambama uzabe khangela abantwana ontambama ekuseni ukhangela abantwana akusekule ukuthi ngukamama hatshi
siyamuza lapho usiziba babajuma ngena khonapho
uqinisile sibili ubaba usiziba umumo mubi sifike lapha singela esilabo kodwa silalo kade sikukhangelela ukuthi njengabo baba senzani kodwa sithe kufikeni ngifete lapha emazweni sabona ukuthi hhayi kulobunzima akusebenzeki okwasekhaya safika lapha hhayi sayibamba yonke imisebenzi ngoba akula into enye ongayenza akula ongakuxhasa nguwe lo nkosikazi labantwana nxa omunye emsebenzini wonke kubhekane lawe akula ongakwenza so umuntu ubona ukuthi abantwana baphekelwa abantwana bayantshintshwa amadayipha konke ongathi umuntu kwenze umama sokuqondana lawe lokhuyana okwasekhaya hhayi andise silabade besixhasa lapha silaba abasixhasayo lapha vele kuhle kuqondana lani libabili
kodwa sithi-ke umama lapha umama kajuma lo mama kasiziba belibone likwenza khonokho kambe siziba bangeke bakhali inyembezi
omama usitsho abasizalayo
ye
bengakhala anti lathi siyabacabangela kodwa iqiniso ngelithi vele abasoze besibone bazakuzwa ngelikabathi lati okuningi kasisakhulumi ekhaya okwenzakala ngapha ngoba amasiko akhona kawahambelani
asithi-ke babajuma usubuyela ekhaya khona ngale kambe ukuthi ungabe uphekela unkosikazi ungabe utshintsha labantwana kuhamba njani
kunzima babadube ahi bangakhuza le mhlolo phela ukuthi kanti sokusenzakalani lapha ekhaya vele uthathwe njengomuntu oselungisiwe kunzima ukufika ukwenze khonokho ekhaya lawe ungafika ekhaya laye usuzigoqa kodwa ukwazi ukuthi hhayi ngapha ungeke ukwenze lokho hhayi ngale bangakhuza imhlolo ekhaya sibi hawu angeke ube ngubaba opheleleyo sibini
anti bathi nxa useroma uyenza njengabaseroma
awuqinisile sizima
lathi lapha siseroma sesisenza njengabo kodwa nxa singafika lathi kuleliyana hhayi lathi siyabe sesihlala emadodeni pho lapha akulazila lamadoda okuthiwa nasiyani inkundla yabo hhayi kuhlangene yonke into
ayidalekalikho sibini
umama engakukhumbuza khona ye umama engakukhumbuza khona ngale khaya phela babajuma athi juma buya phela anti sijale ukwenza lokho emazweni uyathini
hhayi angeke akwenze lokho la uyakwazi ukuthi isimo sakhona sinjani nxa sisekhaya kumele senze njani uyazi lapha ngenziswa ngumumo nxa sesibuyela ngale uyakwazi ukuthi la ukuthi uyakwazi ukuthi ngihlonipheke kumele ukuthi ngibe sendaweni yami la besendaweni yakhe ekhaya kule ndawo zethu ezehlukene kodwa lapha akazikho zona ezindawo sindawonye konke seza konke siphathisana
baba siziba kunjani
kunjalo mpela kunjalo yikuvumela ukuthi khona njengoba sitshile ukuthi kuhanjiwe lamasiko asala ngale kolwandle kodwa kungasiko ukuthi ngasiwagqoki amabheju singafika khona lesiyawagqoka kodwa ngapha lakho kagqokeki